ungayivala kuhle i-treaty yakhe esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa ngimaybe yena ule history yaziyo ngaye angithi kodwa lokhu liyakubona yini ukuthi nxa umuntu evele ekuma ARVs alokwenza ama-side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu simgijinyise esayidini lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela but kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lomkhuhlane wona lo yabo and ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma awuhambi awuhlali kahle ekuthini emuntwini onje okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho njena ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Uhlakaniphile siyamazi umoya uhlakaniphile kakhulu professor and kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kanti mina ngithe ubani njengoba ngithile ekuqaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba nama-side effects anjalo so uyakwazi ukuzikhulula sibethi hayi mina ngizange ngitsho umuntu so lo osekumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenye yena osekumenza arisponde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.